sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 Mpandula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7116.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi hey sesesabela yona imkhuhlane bakithi impukani lani typhoid laba
amalokishi amaningi akubulawayo asefikisa amaviki angaba mane engela manzi iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. Ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguquko kwele South Africa e-Absa Premier Soccer League kushiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela elizweni lelo bedanile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7116, abazinkulungwane ezedlula ezenhlanu 5373 babo babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili 208 emazweni awezwekazi le-Afrika. Asebebanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,082. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingaba ngamashumi edlula amabili lasikhombisa 27,147,626 abafunyanwe bele COVID-19. Yabulala abantu phose isigidi esisodwa 889,456. Amalokishi amaningi akubulawayo asefikisa amaviki angaba mane ingela manzi iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga kungenxa yokuba akaleni lise ukuthenga amanzi wona asethengiswa ngemali yaphandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udubo lokusilela kwamanzi kobulawayo selusenza uzulu walelo dolobho ahlalele evalweni ngoba esesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa yokusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Ezinye imuli zibonakala zisiya kukha amanzi emfuleni egeleza ingcekeza ukuthi bathole amanzi okusebenzisa ezambuzini. Unkosikazi Sifiso Chuma uyisakhamuzi sakobulawayo uthi abantu sebesebenzisa ezinye indlela ezizadala umkhuhlane.
Swalala kamanzi kuludubo lokhulu njalo sekusesabisa ingakhuluma sikhangele indaba yabo korela ehlala sizizwe sibezwa kwamanye amadolobha sizabizwa lakhona lapha ngendlela zokusenzakala ngayo. Abanye ubulonge bababuhloniphi ngababazi ukuthi bayagqitshelwa nxa ethe wathi ukuzincede esendleleni. Mayenge lezi nsuku amanzi engekho ukuthi aflash emaphepheni sihlangana bendleleni kambe kuza kuba yikuyini.
Unkosikazi Melissa Sithole oyisakhamuzi selokitshini le-Cowdrey Park uthi sebelamaviki ambalwa bengela manzi.
Bakithi sizwile ngendaba le yamanzi bakithi hey sesesabela yona imkhuhlane bakithi impukani lani typhoid laba ngayi-Cowdrey Park bakithi bazama ukusigebhela imithombo nje at least ama-section lama-section ebe le mthombo ngoba hhayi sizwile bakithi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhula owemzini welobhengula uthi kudingakala ukuthi abantu baphiwe amanzi loba kanye ngeviki kodwa lokhu.
Hayi, indaba yamanzi le ibuhlungu le. Xa abantu bengaqeda iviki yonke bengela manzi njalo kungela bhawuza ebuyayo ukuthi nika abantu amanzi okunatha kubuhlungu kakhulu le. Ingabe i-City Council iyazama okungcono wayo sibili ukuthi at least inxa yehlulekile nika abantu amanzi kanye ngeviki.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu yehlule ngoba ethe uzaphendula imibuzo kodwa ubelokhu engaphendulanga. Ikhansili yakobulawayo inikeza uzulu amanzi kanye ngeviki kodwa iningi lithi langosuku amanzi kufanele aphume empompini awafiki. Okwamanje inhlanganiso ezizimeleyo ezingamachumi amane lambili i-42 zisebenzelana lekhansili yakobulawayo ziphathisa uZulu ukuthi athole amanzi. Ugwalo olukhitshwe yikhansili yakobulawayo luveze ukuba inhlanganiso lezi ezigoqela i-Dunchurch Aid, i-K International, i-World Vision, le-Plan International lezinye zisebenza ngaphansi kohlelo lwe-Water Sanitation and Hygiene, i-WASH program, njalo zaqala lolu hlelo ngesiphangephange ngemva kokuqhamuka kwesihudo kobulawayo. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela manzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu aquifer, ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola eMelika, i-$77 million, ukuthi lulungisiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili lamadola eMelika, i-$8 million kuphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izakhamizi zeHarare zithi uhulumende makaphendukise izimota ezithwala uZulu ezamakhombi uqeda udubo lokuhambisa. Nanku phela abantu sebephindela emsebenzini yabo ejiyeneyo ngemva kwenyanga ezithile abantu betshona ezindlini phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi sebethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota zokuhambisa ukusuka emalokishini ahlukeneyo bengena enzikini yedolobho leHarare ngemva kokuba uhulumende emise ukuhamba kwezimota ezithwala abantu njengendlela yokuzama ukwenqabela ukusabalala kwe-COVID-19 evumela ukuhamba kwamabhasi ezupho kuphela lawo esesandelwa. Umkhokheli wenhlanganiso ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, uMnumzana Tafaza Goliath uthi kakula ngenye indlela uhulumende angaqeda ngayo udubo lobuselela kwamabhasi ezimota ngaphandle kokuvumela abamakhombe ukuba baphenduke.
Isuse sangano le-Passenger Association of Zimbabwe,
thina njenge-PAS sibone ukuba izubhu ayenelisi ukuthwala abantu iyo yodwa. Kufunakala ukuba abantu bezimota ezizimele zodwa ezifana lamakhombi bathwale abantu. Isikhathi esiqakathekileyo siyaphela abantu bedinga amazubhu
okwenokusha iri kuphezwa.
Esinye isakamuzi uMnumzana Tafaza Chikandiwa usekele ukuphenduka kwamakhombe esithi isimo esedolobheni kasisafani lamalwanga akuqala elockdown.
Thina amakhombe siyacela sibili ukuthi ngawe kuyayenza ayiphenduke ngoba ngomumo osukhona kathesi ngecorona le abantu sebegcwele ethawuni njalo izubhu ayiseyenelisi ukuthi kwanise ukuthwala abantu bonke ngesikhathi esifana nayo.
Unkosikazi Messi Thwala othengisa edolobheni leHarare uthi amabhasi awezubhu afa nguhulumende ikeneli uZulu wonke.
Amabhasi afunakala, amakhombi afuneka sibili because abantu sithwala nzima masifuna ukugada. Uyabona cabanga nizasuka ngeke ngo-5 lapha ne-lining selayini elibhasi nizaze ngikade ngo-8 but umchova nyagada anytime yabo. So hhayi amabhasi lokhu akuncedi lokho.
Kodwa unkosikazi Maidei Mangwiri wayebudiriro yena uthi amakhombi ayadula ngakho ye uhulumende kumele aqale alungisise udaba lwendleko yokugada.
Ukuthi amakhombi aphenduke but have a price if anana this point kumbe iyabidula sifuna abuye sibili but kathesi ngecorona leyi singawazi but siyawafuna ukuthi abantu sebebaningi kakhulu.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezokuthwala kwabantu zimota lezakhiwo uMnumzana Joe Ubhiki Matiza yehlule kodwa kumaviki edluleyo uhulumende weZimbabwe wazise ukuba uzaqhubeka engezela amabhasi awezupho esithi amakhombi kawaphathi kuhle abantu. UZulu uthi amabhasi kaweneli njalo kawathwale abantu abaye emalokishini wonke eHarare abanye besithi imali ebhadaliswa abawagadayo kayeneli ukwalungisisa lapho esifa. Lokhu sokuthiye uZulu ethwele nzima ngokubhadaliswa imali yedola leMelika ngabemota ezincane bethatha ithuba lokuba kakulazimota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Kulabanye abantu elizweni abathakazelela okwenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe, kube labanye njalo abathi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Lisamkhumbula na uMugabe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Zokulomnyaka wabhubha owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017 libambisana lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kulabanye abathi kukhona okubambekayo owathiwa nguMugabe, kube labanye njalo abathi wathiyela uZulu inhlupho ezingapheliyo eZimbabwe. UMugabe wafela esibhedlela eSingapore, wayelesifo semvukuzane. UMnumzana Joseph Juma owayekumele iphelandaba mpophoma edala lephalamende uthi kukhona okunye okubambekayo okwathiwa nguMugabe.
Uba uMugabe wathiyela abantu feelings ukucabanga kabili. Ngakhathu kukhona okuhle esinile akumelayo okunjengenkululeko elizwe lethu, okunjengento yomhlaba kubanagcina seyilungisile. Bese siba lokunye futhi okubuhlungu okucatshangwa especially ngapha kwelakithi nxa sesicabanga endaweni yabogugrawundi, sicabange njalo futhi ezinye izinto ezisifakele kulokhu esikikho khona, inkinga esikiyo khona kwamanje ngenxa yokuthi bona wayevame ukwenza lokwane esikuthi ngesingizi ama-populist decisions, kodwa asisale esesilimaza-ke kathe singapha. So ngumuntu esingathi uphile impilo eyomuntu mavele umuntu wonke, akula muntu ongaphila impilo esingayithi yona i-perfect life. Lapha nalapha uyaba lesigwenxa, kodwa lapha nalapha futhi wenze into enhle futhi njalo.
Singathi kodwa abanye abantu sebekhohlwe ngaye vele, kumbe akula muntu ongamkhohlwa.
Ebetha isithuba lapha abalungu labo bezibesale phansi, uyazi ngumuntu obebeka izinto zakhe kuhle, zicaca. Indoda ebikhuluma sibili iphiwe, isiphiwo besikhona. So asobe lesingapho ngumkhohlwa, noma nje ngoba le mpambaniseko lapha nalapha njengoba ngithilo ngathi khona into imvama nje yomuntu wonke yobana akula muntu ozahamba ngesicathulo esipheleleyo. Lapha nalapha siyakhubeka.
Kodwa umnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu uthi uMugabe wathiyela abantu inhlupho kuphela.
Umgabo waba ngumuntu waba ongathi oba ngumuntu oyisihwaba owafuna ukubusa yedwa, wakhohlwa ukuthi kule kusasa ulabantwana nabazukulu. Esingakubona okwenzakala kathesi umbuso khona abehlulekayo izandla zikaMugabe, behluleka ngoba bengabantu athi bengaphasi kwezandla zikaMugabe. So kutshengisa ukuthi uMugabe thina kasitshelanga lutho, usitshela uhlupho ba lokhu likhontinua siya phambili.
Singathi-ke abantu bangamkhohlwa yini?
Umgabo uyakhohlakala besides ukuthi simkhumbule ngenxa yepart of igugurawundi ayenzayo ebulala abantu esikhathi sigugurawundi. Uyakhohlakala ngoba akula nto enhle esayenzayo, into enhle kuphela enzakalayo esayibona shortly ukuthi yena waba ngumuntu owavumayo ukuthi into ukuthi ilizwe selimehlulile ngesikhathi simbona sizenza into ze-GNU avuma khona wazehlisa ukuthi abantu, ngoba isikhathi se-GNU abantu abaningi bakwazi ukuthi bayakha izindlu bathenge benze lokhu lalokhu khona khona kuphela into ayenzayo engani yakhani. Kodwa kumbuso wakhe yena yedwa uMugabe uyakhohlakala.
UMugabe wangcwatshwa kibo kwaZimba loba nje uhulumende wayesemlungisela lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi i-mausoleum eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoKibbs Dube.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela iqola lawele South Africa elikhangelele ukuthunyelwa eZimbabwe livi ukuzodinga isisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Wobe. Ingcwethi zezempila kahle kwelemelika ziveza ukukhathazeka okukhulu ukuthi ngemva kwekhefu lezisebenzele Labor Day lizaqonga inani labazatholakala bele COVID-19 ngoba leli kefu livame ukubuthanisa abantu abaningi abahamba imango emide ukuyahlanganela labemuli kanye labangane. UZulu waseCameroon osesigabeni esingenyakatho yalelo lizwe ohlala ehlaselwe ngabalwa becatsha abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo abe qembu leBoko Haram sebephinde babhekana lolunye udubo lwengozi embi yempopoma zamanzi ngemva kokuna kakhulu kwezulu okwesabelwa ukuba bangabhekana lendlala enkulu. Kunje kubikwa sokufe abambalwa inkulungwane lenkulungwane zadilizelwa imizi. Inhloko kahulumende yeleBritane umnumzana Boris Johnson ibikwa iqoqa ukusungula umthetho omutsha olakho ukuyekethisa ezinye ezibopho zezivumelwano sokuphuma kwalelo lizwe kumanyano owe-European Union ese-Brexit esilotshwe ekuqaliseni kwalomnyaka okulakho ukuphambanisa.
Kulokho sabela ubana uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokumelana leCOVID-19 ole lockdown lungaba lakho ukuphazamisa umsebenzi wokuhlabisa abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela imikhuhlane etshiyeneyo. Nanku abantu beyaliswa uhamba-hamba ukuze abantu bafinyelele lolusekelo. UMark Peter Ntambi usethulela loludaba.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula othi kumumo onje abazali balokho ukwesabela ukuyahlabisa abantu babo amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni.
Kuyahlupha ngoba sinje kasikwazi ukuthi kuyabe kuyahanjiswa njani amanesi lamadokotela labanye abasebenza kweze health sebelenyanga ezimbalwa bengayi emsebenzini.
Omnumzana Athata Derera okokela enye njalo inhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Residents and Ratepayers Association uthi omama bazithola kubasinda ukuyahlabisa abantwana babo ngoba amaklinika ekhatshana. Abanye bahlala emaphandleni ahanxwe iChitungwiza. Kuba nzima njalo kibo ukuba beze emakliniki alumango ngoba kulama lockdown lecurfew okungabangela ukuba beqise kumalanga abo okuhlabisa abantwana. Unkosazana Abigail Siziba obona ngenhlelo zokulinganiswa kwamathuba enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi la kulelo dolobha omama babhekana lodubo.
T-transport iyahlupha, ozupho abakhona abaprovide service from ilokichi to elinye ilokichi, and kulezinye indawo koBulawayo like emganwini part of Phumula labo Country Park okokuthi amakini ikliniki yabe ikhatshana ukuthi umama mele gadi ukuthi ehlabise umntwana ekliniki.
Uthi khona emaklinika sebefikile babhekana njalo lezinye inkinga zama restrictions.
Iline baqalisa ukulayina phandle bebengeniswa kancane kancane njobe emaklinika abezama ukupreventa ukumemetheka kwe-COVID-19, and ama long queues wona lawa asesiba khona aqasela phandle kwegedi lekliniki ayenza omama ecine edonda ukuthi ehambe eclinic ngoba uyabe khangela ukuthi uzatshona eclinic, and sometimes ama numbers akhona bathi are restricted.
Uqhubeke ethi olunye udubo asebebhekane lalo yokuthi abantu sebesabela ukuba amakliniki lawa asengaba ngama hotspot asabalala lokuthelelwana lula lesi sifo. Umnumzana Tadelela uthi kulolu daba bayajabula ngoba umeya weChitungwiza enxume ukuba amakliniki athile afana leSeke South Clinic leSaint Mary's Clinic kumele amele inhlungu ezilethwa yiCOVID-19 kuphela. Unkosikazi Lorraine Mupasirisani wenhlanganiso yecombined Harare Residents Association uthi omama abadodubo olukhulu kulandela ukuvalwa kwamakliniki ngomasipala weHarare kusimo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini osokuthiya abantu bemele beye kundawo ezikude njengokusuka emzini weGlenora njengomzekeliso umuntu esiya emzini weKwatsana uAbigail uthi omama bacela ukuthi abuye eduzane labo amakliniki okuyisicelo sezinye inhlanganiso
yoqoqisaneni kwethu labo mama bake basuggest ukuthi ngakuyayenzwa ama mobile clinics ukuthi belanda umama emalokishini lapha abahlezi khona usethwe amalanga ukuthi bebuye bezohlabisa abantwana lokhu kungaba lula for umama ukuthi be-adethu ama guidelines ukuthi umntwana uhlabisa njani bengaye
uDokotela Kudzai Masunda wohlangothi lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare utshelele umsakazo uba amakliniki abavaliweyo avalwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwezisebenzi ethi noma kunjalo babe leqiniso lokuba bachiye ikliniki engabe yodwa kusiqinti ngasinye kulolu dolobha ukuphathisa izakhamuzi ngoba imisebenzi efana le-immunization iqakathekile ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuhlabisa abantwana amajekiseni kuqakathekile kakhulu ekulwisaneni lezifo ezifana lepolio, indingindi, measles, diphtheria, le whooping cough. Inhlanganiso World Health Organization ithi izwekazi le-Africa selinqobe isifo sepolio ngokuphela ngenxa yemisebenzi enje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ucele odokotela labongi abeZimbabwe abakhalala umsebenzi okwamanje ukuba babuyele emsebenzini uhulumende esalungisisa inkinga zabo kuholo lokudingakalayo kumsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Umnumzana Nicholas Nleya obulawe ngolwesibili lwedlileyo ndawonye lonkosikazi wakhe uMargaret ePlumtree babeyiwe lamhlanje emngcwabeni obuthanise izihlobo abangane omakhelwane kanye lababekhonza labo. UNleya lomkakhe babekwa bebulewe ngabacatshangelwa kubananga bangamasela. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba olutshiye iningi labantu lithukuthele ngenxa yesihluko ababulewe ngaso. Ngoba imizimba yabo yaqunywa njalo yatshiselwa endlini. Iphephandaba lebulenjini elesayithi libika ukubana iningi labakhulume kulombuthano eligoqela abazukulu abantwana kanye lomkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Khube bathe ababili laba bebengabantu abathandekayo njalo bencedisa umphakathi. Mnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla seHabakuk Trust uthi ngomunye wabasebenza lo mufi.
Yes, aqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNleya ngo-2007 sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani advocacy. Ubaba uNleya sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezimnyama kodwa iPhakamani eseMpandeni wathola i-certificate of excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNleya waba yingxenye yeHabakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007 umnyaka uphela kusiya ku-2008 esebenza le-community ilama Habakuk Trust Action Teams eMpandeni agoqela ama action teams emahlaba sihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Ubaba uNleya besebenza lobaba uPrince Impala labo Mrs. Mbengwa labo Six Boys endebele kwaze kwatholakala ama donors agebha imgodi engafika 15 endaweni yona leyana. Njengoba sikwazi ubaba uNleya waye ngumphathi isikolo so wayelolwazi oluningi kakhulu iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono wombusazwe omuhle at local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho engisakhumbula ukuthi waye vezula zoluningi kakhulu kakhulu ngama current affairs sithi sifika khona ngale mpandeni sokunguya kubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana lapha kuhamba njani mfana waye bala kakhulu wele knowledge enkulu kakhulu
iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo ungathini wena ngokubehleleyo
le indaba enzima kakhulu amapolisa kumele edinge abantu laba bebanje ngoba ama cases anje asevamile sibili emathebeleleni south ikakhulu ePlumtree laseKezi kodwa zake sizwe ukuthiwa umuntu usebanjiwe lokhu kuyamangalisa kakhulu yesinike le feedback ukuthi sokuhamba njani ngikhumbula ko BD last year kulo mfowethu wabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu wamthela ngeparafini wayela Madrid basebemchisa lakhathesa abambulalayo abakabanjwa ngikhuluma nje le ndaba kababonileya sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli
lo ngunomzana Thumisani Nkomo isiphathamandla senhlanganiso yehapa kutrust ubekhule ngayicingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ikobulawayo kwezemidlalo ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguqu yakwele South Africa ye-Absa Premier Soccer League kutshiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalela beselizweni lelo bedanile okwamagama kungenxa yezizathu ezitshiyeneyo intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiba lolu daba ngokugcweleyo
iqembu le-Kaizer Chiefs elakwele South Africa liphenduke inhlekisa ngemva kokuhluthina lwesicoco se-league ngosuku lokugcina lwemidlalo lapho elibe ngutshingelobhanqa 1-1 lele Baroka kwathi lelo ebelincintisana lalo elemamelodi Sundowns lanqoba ele-Black Leopards nge-3-0 iqembu le-Kaizer Chiefs lihlale phezu kwengalane yokwemidlalo engamashumi amabili lathobanambili ikanti ele-Sundowns lihlale phezulu ngemva kwemidlalo yosuku lokugcina sekule minyaka emihlanu iqembu le-Kaizer Chiefs lagcina ukuphakamisa isicoco se-league kodwa umlandeli waleli qembu uFaith Ndlovu vuthi akulahlwa mbeleko ngokufelwa
mina ngingumlandeli weChiefs vele akujiki ukuthi ihlulekile ukuthatha iligi okusalayo nje vele likhosi for life and egemini you win and you lose
iqembu leKaizer Chiefs labadlali abayizalwane zelizwe leZimbabwe ababalisa uWillard Khatsandi kanye noKhama Billiard kusithi eleMamelodi Sundowns lona lisetshenzelwa nguye ngukapteni weqembu lamaWarriors uPeter Ndlovu ngaphansi kwengalane iqembu lePulukwane City yilo eligunyulwe kusigaba saphezulu okutsho ukuba abadlali bakule Zimbabwe babalisa uNozinti uGeorge Chikova kanye labadlali baphakathi abathi Walter Musona kanye noCharlton Mashumba balokho ukuyadlala kusigaba seGlad Africa Championship ngesizini ezayo abanye abakade besengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngababalisa uElvis Chipezese onguNozinti weqembu leBaroka lona eliphuthe imidlalo lisendaweni yeChumilani ngathi kanye loTalent Chawapiwa abeqembu leAmazulu lona eliphuthe lisendaweni yeChumilani 3 ngalane nemiklomelo iqembu liqedile lisendaweni iChumilan 5 ile Black Leopards zalingene kumidlalo yama playoffs lapho elizadibana khona lamaqembu abalisa ele Ajax Cape Town kanye lele Chakuma Chamanzi vadila imidlalo yama playoffs iqale ngesonto lapho iqembu le Ajax elichaye khona ele Chakuma Chamanzi vadila nge 3-2 ngolesithathu iqembu le Ajax lizadlala lele Black Leopards njalo amaqembu lawo azadlala aphindane umphehlu ngemva kwalokho lelo elimiklomelo eminingi kube yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba saphezulu ngimele Studio 7 ngo Bulawayo y mucho Joseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Aqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7116. Amalokitshi amaningi akobulawayo asefikisa amaviki angaba mane engelamanzi. Iningi selisebenzisa amanzi atholakala endaweni ezingahlanzekanga. ukufika emaphethelweni kwemidlalo yenguquko yakwele South Africa e-Absa Premier Soccer League, kuchiye iningi labadlali bakwele Zimbabwe abadlalelayo beselizweni lelo bethanile. Silugqiba ke lapha uhlelo lothola lamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.